Daba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 14 kwenkwezi 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje inani lasebesinde kuCOVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabalishumi lantathu 13. Kuthi asebefunyanwe legciwane lokhu lingomatshumi amathathu lasikhombisa 37. Emhlabeni jikelele abele COVID-19 basebedlula izigidi ezine. 4,430,123.
Kuyinto edanisayo kakhulu etshengisa ukubana uhulumende weZimbabwe kanakeli amalungelo abantu. Uhulumende abaningi baphakathi kokulwisana lo mkhuhlane we-COVID kodwa bona bagijimisa ukubana bebophe abantu abathi akulungiswe ukubana abantu bethole ukudla.
Ugatsha lwabesifazane kubandla le-NDC solwethule imbiko lusola elithi ukuthunjwa kwenkokheli yesifazana kunhlangothi lwabatsha. Lisithi kusobala ukubana basezandleni zamapholisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebesinde ku-COVID-19 eZimbabwe seliqonge laya kwabalishumi lantathu 13. Kuthi asebefunyanwe legciwane lokhu likumashumi amathathu lasikhombisa 37 labulala abane. Asebehloliwe ukuba balegciwane lobahatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezingamashumi phose amabili lanhlanu 24,819. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezine 4,430,123. Kuthi asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amathathu 298,180. Kodwa asebesinde kulo mkhuhlane besedlula isigidi lengxenye 1,659,873. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhombisa lambili 72,336 asebefunyenwe belegciwane leli njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,475 kwasinda inkulungwane phose ezingamashumi amabili lane 25,270. Izembatho zokuvikela amakhala lomlomo ekuthelelweni iCOVID-19 zama-face mask. Sokuyizigqoko ezimele zisetshenziswe ngumuntu wonke uma efuna ukuphuma phandle kumuzi wakhe. Kodwa ngenxa yentengo ephezulu yalawo ma-face mask, abanye sebekhetha ukusebenzisa amabhodi abomama. Ubathabile Masuku usehlulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uthe ngokuyekethisa iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba wafaka esokugqokwa kwama-mask ngaso sonke isikhathi nxa umuntu ephuma emzini wakhe. Umnumzana Godnose Magutshwa oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi bona sebesebenzisa izigqoko zabomama.
Hawu amakusabo ukuthi lokhu kungcono ngoba yikho kwenza okugudumala kule comfort phakathi. Hayi siyathatha nje sikhathi esenta kuphela. Bese sifake intambo zakhona zokubopha emaveleni lapho. Hayi asebenzela kuhle kakhulu ukudlala abathenge kantinda. Vele sikhathake amabraka mama kuphela.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mthandazo Nyoni uthi sekunzima ukuphuma phandle.
Sekunzima kakhulu ekuphileni kwethu ngoba akusaphumeki phandle ngenxa yokuthi nxa uphuma phandle kufuze ube le-mask. Ama-mask angikhona lawa adura ngoba wathengisayo wakhuluma ngokuthi dollar 20 or kusiya ku $2. Ngithi ucina sokusiba nzima ngoba emagosa ma ungena compulsory sofuze ube le mask, ma ungelayo imask angeke uzungena. So ngithi sokuludu kakhulu ngoba leyo mali leyo mask asilayo thina. Njalo nxa utholakala phandle ungelayo leyo mask ungakwanisa ukubotshwa kumbe ubhadale i-fine engange 500 a pound, of which okwakhathesi akula muntu osebenzayo, akula muntu oyenza imali.
Umnumzana Whiteman Moyo isakhamuzi sekhezi uthi isiqondiso samamaski kasilandelwa ngokupheleleyo.
Isigqoko sobuso sihluphile ngapha ngoba mawuthi uyafika kwenye indawo uthole ukuthi abantu abafakanga imaski, ngale bafakile imaski, uthole ukuthi 2% ifakile, i-80% ayifakanga and so forth. Vele nje abantu into le okuthiwa yi-mask abakayibambi, hayi bahamba ubuso busegcekeni sibili njalo kaba abagcize qakala. Isikakhulu amadoda they look very innocent, bakhanya nje bemsulu abantu benkosi nje bengathi nje abantu abathi kathi sifakelwane izayeke. Indaba ye-mask bonani yehluphayo, okuyikho kwenza ukuthi abantu bangawagqoki ama-mask. Maybe part of it ukuthi i-sensitization programs zikahulumente zange zibe khona.
Isijeziso sokungagqoki ama-mask singamadola eZimbabwe angamakhulu amahlanu, i-$500. Ngakho uZulu uyesaba ukujeziswa. Unkosikazi Matilda Siziba othunga izigqoko zobuso uthi bona sebethole enye indlela yokwenza imali ngesikhathi se-lockdown.
Thina lapha sesithole enye indlela yokusiziphilisa ngokuthi ungasithengise ama-mask, ngoba khathesi nxa singathunga siwathengisa nge-35 pound cash. Kumbe nxa umuntu sebhadala ikho cash uyafaka imali yakhe ibe nengi nge-US, kuyabe kusiya ngokuthi ngi-design yakhona injani. Amanye akhona awe-1 US, amanye akhona awe-2 US. So hayi kithi sibili kuyasiza ngoba imali yokuthenga khona lokho kokudla asisayiswele ngendaba yona le yamamaski.
Omunye oyisakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Lizwe Gumede uthi inengi kalazi umsebenzi wemaski.
Abantu abakwazi vele ukuthi agqoka njani lokuthi asebenza njani. Uyabona labantu bephuma ukuthi ehambelayo kuphela ukuthi uyithwele yikho okuqakathekileyo kuye, kodwa isikokuzivikela. Abanye uyathola behambele oba lilembu liphi, abanye ngabafaka ama-bra emafesini lapha, akusakhanyi ukuthi okuyikho yikuphi, ngoba into eqakathekileyo ayisikho ukuthi uthi uthwele, okuqakathekileyo ukuthi uzivikelile na. Umuntu uyamthola kwesinye isikhathi evale ikhanda kulokuthi evale ikhala lomlomo, okufana lokuthi vele kavikelekanga lomuntu. Abantu kufanele befunde khonokho ukuthi face mask yona ngokwayo yokuvikela umuntu ekubambeni igcikwane le-corona, kumbe ayisiyo nto yokuthi igqoke njengento ze-fashion.
Intengo yama-face mask la asebenza kanye kuphela ingamadola amabili awemelika, kuthi labo abathungayo bathi aqala kudola elilodwa kusiya kwamane awemelika, i-$1 kusiya ku-$4. Lokhu sekudale ukuba iningi lisebenzise loba yini engavala amakhala lomlomo, ngoba nxa ungatholakala ungela mask uhlawuliswa amakhulu amahlanu amadola eZimbabwe, i-$500. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz bushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM tholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz kushort wave.
Abatsha abakubandla le-MDC ababalisa ummeli weHarare West edale lephalamende uNkosazana Johanna Mamombe, umsekeli kamholi wabatsha uNkosazana Cecilia Chindiri, lo msekeli womhleli womsebenzi wabatsha uNkosazana Netsai Maroa kabaziwa ukubana bangaphi ngemva kokubotshwa ngamapholisa izolo eNational Sports Stadium. Besetheswa icala lokutshengisela abakwenze emzini weWarren Park izwa eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
abatsha laba abathengisele izolo besola uhulumende ngokunganikeza abantu ukudla okwaneleyo ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondo ze-lockdown. Amapholisa ayethule umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Twitter esithi akwaziwa ukuthi laba bantu bangaphi. Kodwa isikhulumeni samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-Daily News izolo ukuba kulabantu ababotshiweyo. Imizamo yokuzwisisa ngalokhu yehlule ngoba uNyathi ube engadobhi ucingo lwakhe. Igqotha labo umnumzana Jeremiah Bham uthi abatsha laba kabazakali ukuthi bangaphi ngemva kokubotshwa duzane ne-National Sports Stadium, kodwa nanamuhla kabaziwa ukuba bakuyiphi inkamba. UBham wazise ukuba uzacela umthethwandaba waphezulu we-High Court ukuze ubambe ngamandla amapholisa ukuba atsho lapho abantu laba abasiwe khona. Unobhala wabatsha kubandla le-MDC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi okwenzakeleyo izolo kutshengisa ucuku lukahulumende we-ZANU-PF.
Okwenzakalayo ukuthi ngemva kokutshengisela okwenzakale izolo eHarare mayelana lendaba yendlala elizweni, uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa uthumeke abantu-ke akade bemasquareda njengamapholisa-ke ukuze bebophe-ke amantombazana amathathu e-Movement for Democratic Change ku-Youth Assembly bengabatsha. Okuhlanganisela uCecilia Chinembiri, Joanna Mamombe, dade osedalele eParliamente, Lonetsa eMaroba onguye ke umsekelo womqoqi wenhlanganiso yabatsha e-Movement for Democratic Change. Labo ke babotsheleke ukutshengisela izolo laba ke sitshengisela khona ngendaba yendlala. Kodwa sokuvezekele kubana ke abathathwanga ngamapholisa, kodwa bathethwe ke laba ke abanjengabantu abathathwe e-Zamara esingathi ngabantu abangayakazakaliyo.
Olula amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube uthi uhulumende kumele alandele umthetho nxa ebopha abantu.
Into edanisayo kakhulu etshengisa ukubana uhulumende weZimbabwe kanakeli amalungelo abantu, ngoba sikhuluma kunje uhulumende abaningi baphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-COVID, kodwa bona bagijimisa ukubana bebophe abantu abathi akulungiswe ukubana abantu bethole ukudla. Njalo kusidanisa kakhulu ukubana laba abantu kade kuthiwa ababonakali, akwazakali ukuthi bangaphi. Lokho kutshengisa ukubana nguhulumende wezikliwi lezigebenga ongasebenzisi umthetho, ngoba umuntu engabotshwa kumele ehanjiswe umthetho wandaba.
Lokhu kusekelwe ingcwethi echubulunga ezombusazwe umnumzana Mlindelo Mancitshana.
Kuyindlela yokutshengisa uZulu ukuba angalandeli labo abakhononayo kumbe abakhalayo ngomumo welizwe leZimbabwe ngesikhathi COVID-19, abantu behlezi ezindlini belambile. Kuyindlela yokwenza abantu besabe ukulandela ngulo lalo ozafuna ukutshengisela. Sikubonile abantu banye bethatha uItai Dzamara obezama ukuvusa abantu inkophe ukuthi hayi, khangelani umumo lapha usama ngakuhle. Bamthatha phinde wabonakala. Into yakhona lokhu iqhubeka nje, hayi ingwe ayiwatshintshi amabala ayo.
Kodwa omele abatsha kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo usole kakhulu ukutshengisela ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19.
Ngobhubhano lolu esilukhangele emhlabeni, vele isichaphechaphe vele asonto efunakalayo. Lokhu abakwenzileyo ukuthi bebuthana bebhesuka emgwaqweni kubonisa vele ukuthi ibandla labo alikwazi lapho elikhangele khona, aliqakathekisi impilakahle yabantu. Vele akuvunyelwa uhulumende usiphile izixwayiso zokuthi siziphathe njani ngalesi sikhathi se-COVID-19. Bona ukuyabuthana behamba bebhesuka emgwaqweni kutshengisela vele ngabantu abagcwele isichaphechaphe. Ngakho-ke umthetho weZimbabwe vele awungeke ukwemukele lokho, ngoba abakwenzayo kuyingozi ebantwini abaningi, including imuli zabo.
Ukungabonakali kwabathathu laba kwethusa abaningi, ngoba eleZimbabwe lile mbali yokuthunjwa kwabantu banyamalale abagoqela intatheli izindaba u-Itai Dzamara owathunjwa ngomnyaka ka-2015 olokhu engakatholakali lanamhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lokhu esikudaba lunye, ugatsha lwabesifazane kubandla le-MDC solwethule umbiko lusola elithi kuthunjwa kwenkokheli yesifazane kuluhlangothi lwabatsha. Laba lisithi kusobala ukubana basezandleni zamapholisa. Ugatsha lolu luthi okudanisayo ukuthi abanye abesifazane abathunjwa ngamapholisa kumbe amasosha eminyakeni edlileyo badlwengulwa kumbe batshaywa kakubi. Ngakho bathemba ukubana abathathu laba kabehlelwanga ngalokhu. Kusenjalo, isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe sithi sikhathazekile ngokuthunjwa kwabesifazane laba, njalo sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi adingisise ngalolu daba. Umbiko wabemelika ugcizelelwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe awe-Europe eye-European Union layo ethi kumele lolu daba luphenywe. Isikhulumeli sogatsha lwabesifazane ku-MDC unkosikazi Barbara Tanyanyiwa utshele osandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi bayalwamukela uxhaso oluvela kwamanye amazwe njalo bakhuthaza ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane ukuba zixhasane labo.
Njengogatsha labomama ku-MDC Alliance sikhathazekile kakhulu ngoba lokho bengabonakali kusukisela izolo. Amapholisa alokhu jintsha-jintsha ama-statements bake bethi kabalawo amantombazana lawa, kwesinye isikhathi bethi bakhona, kodwa thina siyakwazi ukuthi amantombazana lawa asemapholiseni. Izolo bonke bobathathu bafakele abantu abaseduzane nabo ama-messages, bafakele i-leadership e-MDC Alliance ama-messages ukuthi base Harare Central Police Station. Nxa kuyukuthi abantwana laba balecala kababajezise phela ngokuvula i-docket bahambe e-court bayetholakala ukuthi balecala kumbe kabalacala e-court. Sifuna i-justice ukuthi ibe khona nxa ukuthi balecala.
Bekufanele yini ukuthi abatsha laba betshengisele ngesikhathi lesi ese-lockdown?
Abayouth ebedemonstrator ukuthi balambile, abantu balambile, uhulumende kayenzi lutho nge-lockdown leyi. Siyazi ukuthi kule lockdown, kodwa nxa kule lockdown phela akutsho ukuthi amalungelo kwabantu lawo aku-lockdown. I-constitution yeZimbabwe ithi wonke umuntu ulelungelo lokudemonstrator, lokupetitiona at any given time. I-COVID-19 kumbe lockdown kayizange ikhiphe amalungelo lawo.
Okwamanje ibandla lakho lenzani ngalolu daba?
Babhode kuma-police stations wonke ama-lawyers, iZimbabwe Lawyers for Women Rights, yiwo asebambe udaba lolu, yibo asebe phambili. Esiloko sithemba sikhuleka la kuNkulunkulu ukuthi amantombazana lawa asilile lapha abakhona, bala kudlawudlwangulwa lapha abakhona, ngoba siyakwazi ukuthi khona amapholisa nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubatshaya, bajayele ukubarepa. Siyakwazi kwenzakala kuJustina Mgogo, siyakwazi okwenzakala kuGonyeti. So siphongu ukubamba amathumbu ngezandla ukuthi amankazana lawa abe engabi esengozini.
Lithini ngoxhaso lolu oluvela kunhlanganiso ezizimeleyo lamazwe aphethe?
Uxhaso olungaka siyalwamukela, angani bengaqhubekela phambili. Sinjalo sinxusa ezinye inhlanganiso ikakhulu ezilwela amalungelo abomama eZimbabwe. Sifuna ukuzibona lazo zikhuluma njengokukhuluma lathi siyabe sikwenze nxa abanye omama abangelani lezombusazwe behlukuluziwe. Siyasikhulume sibasapota, sifuna ukubona omama bonke labo baba phela sifuna ukubona bekhuluma.
Lo bekungunkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazane kubandla le-MDC Alliance. Lapho-ke ulimuzwe exoxa ecingweni losandikile mhlanga we-Studio 7 eseBhilithane. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama. Siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus, kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Ujaba lokunyamalala komeli weHarare West edalele ephalamende unkosazana Johanna Mamombe lamanye amalunga e-MDC Alliance amabili izolo solutshiye uzulu ekhathazekile esithi kumele uhulumende abadinge batholakale bephila. Iningi lithi uthunjwa lokunyamalala kwabafana loyitayitsamara osokuke kwenzakala ngaphambilini kwenza isehlakalo sayizolo lesi sibethuse kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo, we-Studio 7, Uxoxele lolwela amalungelo oluntu umnumzana Tifa Dube kanye lentatheli zindaba uSimbarashe Nembaware. UDube nguye osungula lengxoxo.
Okokuqala engakubeka ukuthi ilizwe leZimbabwe ngithemba ukuthi siyakwazi sonke ukuthi ilizwe esilazi liyilizwe elilozibuse njalo ilizwe elivunyelwa i-demonstration. Into esikhuluma lapha sikhuluma into ekhona ku-constitution evumela wonke umuntu because i-constitution yiyo egayida abantu esipha imvumo njalo esalisa lokho okungafanelanga sisikwenze. So nxa kukuthi kungekho abakuphulileyo laba abangihlangana laba abotshiweyo kodwa okuyinto ekhona ku-constitution angiboni ukuthi bekufanele ukuthi ngalokuthi kuhambe ezingeni bafika kulelo zinga lokuthi baboshe lokuthi why besiyatoyitoya kukanti kade besenza ilungelo labo. Nxa kukuthi bona kade kuyinto kade bethi behleli phansi babone ukuthi uhulumende mhlawumbe kukhona okunye asengakwenza ukuthi aphindezele indlela ababone ngathi ingaphephisa abantu bekufanele ukuthi bahambe bayetoyitoya. Kodwa-ke uhulumende bengafanelanga ukuthi abophe laba abantwana kodwa bafanele ukuthi abazwisise athumele noma umbiko ukuthi azwisise ukuthi kungabe kukuthi kungaphi lapho kushota khona kulungiswe kulokuthi sibone kusenzakala ekugcineni ukuthi abantu ecina bebotshelwa into encane kangaka.
Nomzana Nembaware ngize kuwe, amapholisa athi kakwazi ukuthi abantu laba bathethwe ngobani, okuyinto ethusayo ngoba sesike sabona abantu bethunjwa eZimbabwe benyamalala njengabotsamara. Ungathini ngalolu daba?
Mfowethu, uyazi indaba yokuthunjwa kwabantu benyamalala ayisayothusa eZimbabwe. Khona kuvele umuntu esiziyethuse kodwa ngoba sesikujwayele asayethu kangako. Nga ukuthi siphakathi kokulwisana lesifo esinje sesizimbike ukuthi kulabo bantu asebethunjwe abasabona ukuthi bangaphi. So it is very worrying ukuthi yazibuza ukuthi abakhokhele sinabo bafuna ukulungisa izinto na or bafuna nje kuhlale kuliwa kuthethwa amacala sibhekane nezinto ezingasiphambili. Uthumba umuntu akulethi i-solution. Nxa umuntu ekhalaza ngokwamele alalelwe yebo ye kodwa-ke ukumthumba hayi awusozi lutho ngoba namhlanje nxa sifuna ukuthi bathunjiwe indaba akade beyisukumele ilokhu injalo ilokhu ingasolvwanga yena usethunjiwe indaba udzamara isukumele ayikasolvwa yena akasekho so sizothumbana kuze kube nini.
Mnumzana Dube, ngize kuwe khona ngapho uthi wena akulalutho olubi ngokuthi abantu laba betshengisele kodwa bakhona ababasolayo abathi bekungela sidingo sokuthi batshengisele ngoba ilizwe livaliwe isikhathi se-lockdown njalo ngokutoyatoya bafaka impilo zabanye engozini ye-coronavirus.
Siyakuzwa lokho babunkomo elibuhloyo kodwa-ke ngibona ngathi nxa kukuthi unguhulumende olalela abantu abakho nxa ungubaba olalela abantu abakho ye iphutha liyenzeka abantu abakho sebengalenza iphutha kodwa-ke akusatsho ukuthi umdala kunxa ukuthi wenze iphutha sekufanele ukuthi umpanishe in a very harsh way ngaleyo ndlela. Amapholisa ngithemba ukuthi amapholisa umsebenzi wawo nxa kuthatha upolice the community kutsho ukuthi ikuqondisa i-community ukubatshela into eyiye e-wrong lento eqondileyo kodwa-ke ukuqondisa umuntu kumtshela into e-right le-wrong akutsho ukuthi umuntu sakufanele ukuthi umenze ngaleyo ndlela egcine mhlawumbe esefika ezingeni lokuthi aboshe anyamala lengasaziwa noma nxa kuthi ngakuthi babotshiwe amaphoyisa afanele ukuthi ngakuthi bayawuthatha umlandi bavume ukuthi hayi abantwana sibabophile isizathu lesi nalesi nalesi esenze ukuthi sibabophe abantwana hatsho ukuthi ekugcineni abantu kuthiwa sebenyamalele abasazi ukuthi abantwana bangaphi okuyinto engekonhle njalo okuyinto ekugcineni isilethela igama elibi phezulu kwelizwe lakithi elililizwe elisazama ukuthi lizigeze lizitshengisele ubungcono balo lizitshengisele ukuthi lilizwe elinakekela ama-rights abantu kodwa-ke nxa kuloku kuvela izigameko ezinje ngibona ngathi indlela i-policing ehambe ngakhona eyabe kukuthi ayihambanga ngendlela eqondileyo.
Mnumzana Nembaware ngize kuwe, wena ungathini ngodaba lwabanye laba bathi hayi ukutshengisela bekungela kuhlakanipha phakathi njalo ungathini ngodaba lokuhlukuluzwa kwabantu esikubonayo ngamapholisa okugoqela abesifazana ababili abatshaywa kakubi abe-Country Park koBulawayo?
Amapholisa ayisho ukuthi yibo maqhuzu yibo abalawulayo abanye walapha ukuthi ke sizwe umphakathi. Now singayithinta ke leyo ndlela then singaba lamapholisa abona umphakathi ngeliso elihlukeneyo. But nathi amapholisa sibe sabuza ukuthi ngorobayi umsebenzi wakhe ushaya umuntu. So nxa yena i-first option nxa ibona umuntu oyenza ukuthi awakho emthethweni eyakhe i-reaction yokushaya, it becomes difficult. So nxa naba besuke baya demonstrator, the demonstrator into eqondileyo yes ifuna kube nama health kit for abantu abezibhedlela, amanese and so forth. It's a right cause. This color is a line. But what was in lockdown? The Saga Infilos Abanyan, you pay even less, I'll be this exposure to him, to e corona.
Usimbarashi Nembaware, Intertele Zindava, Ubetopa and Aonye, Lolola Amalungelo, Oluntu, Umnumzana Tifa Tube, Pelon Tunga Milinkomo, West Studio 7. Ngesizwe okuphuma enkundleni zokuxhumana eze social media.
Kulabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo ku-Studio 7 ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Kulapho lawo ukuthi uthumeze owakho umlayezelo kunombolo le. Ake sizwe ukuthi bathini ngababhekane lakho.
John Siyampondo ngilaphela okuzeni eMabale la. Udubu wesilalo ngolwamanzi lokudla kasila kudla manzi akula ncedo lwamanzi ukuthi sithola amanzi ukuthi sigeze izandla lezo kuthiwa kugeze izandla isikhathi ngesikhathi. Izibholane sezifile eziningi kazila abalungisayo ukuthi sizuze ithuba ukuthi silungisele lezi zibholane. Akudla indlala isiphethe, imisebenzi ayisekho, laba ababesiqatshile kabasasiniki leyo mali ababesinika yona kuthiwa
job no job no pay.
Mina ngithanda ukukhuluma ngendlala lapho esilobela ward 27 idlala izalele sikhathi sonke lesi abantu kade behola iwelfare abazalukazi kwabe kwathiwa abanye abangene bahole i-Red Cross. I-Red Cross yahola ipolisa yahamba khathesi sokwakuyiplani yadobha abanye ababese ku-Red Cross ababe ku-Red Cross sebaphuma. Ngicela ukubuza ukuthi okwawuholwa ku-Red Cross kuzofika ilala namhlanje lokhu kukhona yini njengoba sebesifaka sesifa kangaka yindlala sibambe ngaphi? Nangu MP la ukhalela umkhwenyana wakho ofele khona kwele America thina kalandaba lathi u-MP umpofu lo naye wabuya le mpuphu lapha kwathiwa ngahulumende idulo kwamagama kuthiwa $90 instead of 70 kodwa emarebhonisi zokuthiwa 70 yeneza 90 asikwazi ukuthi senze njani ngendlela engazi. Yena ngokwakho uhulumende azihlulekile ngoba umgabazi abengcono wayesitha ngathi ikhomandi umabhizinisi nemen kuthiwe imvu zongazidle zazisidle.
Ikamarani unontokozo Ndlovu ngisesigabeni seplanti lapha Msakazi besicela ukuthi khona abantu bayekele indaba zokukhala ngendlala lapha sicela ukuthi ngabanikeza bayekele omongameli badinge izimali izibhedlela zivuke zithole konke okufuneka kudingakala lokuswelakala abantu bezivumelisa ukulima bezifundise ukuphanda. Ngiyabonga.
Siyacela bakithi basazi bakamthwakazi ukubana lisithumele ama-phone number ama-lawyers for human rights ukwenza lisisizakali nxa lisingene ebunzimeni umbe ihlobo zingene ebunzimeni sibathinte sicela inamba zakhona.
Laba ngabasithumezele imilayezelo ku-Studio 7 WhatsApp unombolo ethi +1 202 465 0318. Kulakho lawe ukuthi uthumeze wakho umlayezelo kunamanje.
Kuhlelo lethu lamhlanje wothi sikhangele ebesihamba phambili inani lasebesinde ku-COVID-19 eZimbabwe selibhongelaya kwabalishumi lantathu 13 kuthi asebefunyenwe legciwane lokhu likumashumi amathathu lasikhombisa 37 nje emhlabeni jikelele. asebele COVID-19 bayedlula izigidi ezine 4,430,123. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uMpraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.